engathi akula kwethuso okukhulu njengalokho esikubonileyo ensukwini ezidlulileyo ukubana le ayiso price control as per a directive evela kuhulumende, but kulokuvumelwana phakathi kwahulumende labayi babayenza ama-product. Singakhangela ukuthi ngezinye indlela kulokuyindlela kwe-social contract kokuvumelana ukuthi asimanejeni izinto ngale ndlela. Lakho sizakhangela ukuthi bona batholane nxa uhulumende sebevumelana nohulumende yakhonokho, into esiyakhangele ukuthi siyibone. Kodwa osomabhizimusi abayi babezitolo ngalokhu belokhu bethwele i-product abayithola ngeprice eyayisigwezwe ngama-wholesalers lama-manufacturers, kunzima bona ukuthi behlise iprice ibuyele eprizini endala. Kungela ndlela yokuqondisa ukuthi kwenziwa njani lokho.
Abaningi bathi besaba ukuthi inyathelo leli lingabangela ukusilela kwezinto, ukubona njani?
Yikho wonke umuntu akwesabayo, ngoba ngendlela izinto ezenzakala ngayo economics veleni ngokwayo ayifuni ukungenelwa ngendlela enjalo. Kodwa kulokucabanga loba sithi kulokuhlela ongani kulokuhlakanipha, ngoba kuyisivumelwano phakathi kwama manufacturers lo ma retailers lo hulumende ukuthi asehlisene ama price. Asikho esikujayele kuleyo lokana bese sikubona esikhathini esidlulileyo ukuthi uhulumende yena ngokwakhe uyazikhathulethela athi price le kufuze ibe yilokho, obesekusenza ukuthi ungathengisa ngaleyo price wena wothenga enye iprice, uyarana i-serious loss. Obesekusenza kube ngcono ukuthi ubhizimusi athathe izinto azikhiphe emashelfini azifake emkotweni athengise ngeprice engcono, ngoba lapho esezikhona ziyasezikucontrola. Kodwa ngendlela abaqoqe ngayo bengakwanisa ukulungisa indlela yokuthi kwenzakalani kuleso stock esade sesithengiwe, njalo isitoko esehlisa ama-price siqalisela ngapho kusiyafika nini, njalo ekwehliseni ama-price lokho kuyisikhathi esinganani kwehlisiwe. Nxa si-price monitorium le khona nge-one month, nge-two months, nge-two weeks, kufuze kucace izinto ezinganazicacanga lezo okwenza kube nzima ukuthi loba umuntu ongumnini osabhizimusi akugcwalisise ngokugijima, ngoba ungayehlisa kusasa umombethelami siphelile wona kube sokungodliwe. Yikho ongani kule phutha elikhulu ngalesi sikhathi.